Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 lamhlanje ngolwesihlanu ebuseni yimi uSithandekile Mhlanga. UZulu seveze imbono etshiyeneyo phezu kokubuyiselwa komthetho weduty okumele ubhadalwe ngumuntu nxa ithenga impahla ezimqoka ezifana lokudla phandle kwelizwe. Umthelo lo wesulwe nguhulumende kunyanga eziyisithupha ezedluleyo ngoba abantu abaningi basebethwele nzima ngoku kwela mahlayana kwentengo. Kodwa esethula i-budget yomnyaka ozayo eParliament izolo, umphathi intambo wezemali, uMnumzana Mthuli Ncube, uthe uhulumende usebuyisela umthetho lo ngoba intengo yempahla isizinzile. Uthe njalo abamabhizimusi eZimbabwe ukuze athuthuke ngoba abethathelwa ibhizimusi zimpahla ezivela kwamanye amazwe afana leSouth Africa abezingena ngaphandle komthelo weduty. Lanxa abanye besithi bavumelana loMnumzana Ncube, abanye bakusola lokhu besithi kuzadala ukuthi uZulu weZimbabwe ophandle ehluleke ukuthengela umndeni imfanelo zeKhisimusi emazweni afana leSouth Africa leBotswana ngoba sokubhadalwa umthelo. Ukuhlaziya lolu daba Untunga Milinkomo e Studio 7, uxoxele sikhulumeli senhlanganiso ye Zimbabwe Community on South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Hey, kunzima ikakhulu kulabo abantu ababese bebuyela ekhaya nje ne-production environment yalawo ma-products ekhaya ingekho kulelo zinga. So uma ungakhangela kahle for the economy kuluncedo ukuthi ilizwe lingabe lithenga izinto ezifana nama-grocery kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi lithuthukise nalo i-self-production. So ungakukhangela kwenye ilevel ungakuthi ukuthi kuzanceda phambili kodwa ngokwamanje nje ngesimo esikhona kuthelela umuntu okudiaspora iproblem enkulu ukuthi manje asakwazi ukuthi i-cost ayimaintaine kahle ngoba manje usuzathenga amagoods uphinde uyobhadalela i-duty and of which it's not exactly like wonke lawo magoods easily accessible as produced kwele Zimbabwe. So into le izobahlukuluza kakhulu abantu abakudiaspora kakhulu lapha South Africa.
Nxa sesikhangela ukudula kwezinto khona ngapho kwele South Africa, siyake sizwa abanye bekhala besithi hayi akusafani lakudala kulezi nsuku, akusaphileki, izinto sezidula okumangalisayo, okungangokuthi kuzaphazamisa le ndlela abantu abathumela ngayo nje ukudla ngompalakazi. Abanye bathi hayi sokukulutshwana esiyakuthumela ekhaya. Yebo, kunjalo, bayasadalala abantu.
Bayasadalala ngempela abantu. Ungakhangela even namhlanje i-Reserve Bank ya South Africa i-increase i-repo rate okusho ukuthi by 75% and i-cost yokuboleka kwezimali ikhuphukile. Lokho lakho kuba nomthelelo, kumthelela even kuma-consumption goods ngoba mbayimbayimbayimbayi ama-renters for real estate lapho kurentwe khona ngama-shops i-renti layo yalisiba khuphukele into ezifana nalezo. So kwesinye isikhathi ma ususithi uyakukhangela kuba ngcono ukuthi umuntu ayethenga khona kwele Zimbabwe. Uhlupho ukuthi ziyatholakala na yini zonke lezi zinto umuntu angasuka ephethe imali ayezithenga khona le akhade down i-cost yokulayisha. Kanti nakho mase kukhathwa down ama-cost lawo afana nalawo leyo industry nayo industry esuka isi-affected yabona ababalayishayo. So zonke lezi zinto ziba lomthelela ongemnandi nje enhlangothini eziningi.
Bathi noma layisha bona bayakhalakhala njengabantu bonke lapho.
Isigile singakezwa inkulumo kodwa nje mawungakucabangela from a distance uyabona ukuthi makuyukuthi abantu sebephoqele ukuthi behle bayekhaya bayethenga igrocery sebese ekhaya kuzoba nomthelela vele kumalayitha. Kodwa ke makuyukuthi lezo mpahla ezifunwa ngabantu zikhona ekhaya ngentengo elingeneyo akulahlupho. Into esihluphayo kwesinye isikhathi kunanzelela ukuthi amashopu alaba abalama connections bayawodi izinto ngaphandle kwelizwe bekuye bazitshatshe at premium prices kwele Zimbabwe. So ngabe kuyukuthi vele ufaka leyo mthetho ewufakele ukuthi iZimbabwe isiproducer enough, ngabe akunankinga.
Yebo ke, lo ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, obexoxalo ngumntungameli inkomo weStudio 7. Yebo ke, okwamanje sendichiya izandleni zika Chris Gande ukuze aqhubeke ngohlelo lwethu.
Siyabonga ke sithandekile. Lingalitshona njani, livuka njani izulukandaba? Igama lami njengoba kuthiwa Chris Gande. Ibandla lezombusazwe eliphikisayo leZimbabwe Freedom Alliance lizaqhuba umhlangano kusasa ngomgqibelo kobulawayo, lapho elizaxoxisana labantu ukuze liqoqe imbono yalo ngendlela uhulumende aphethe ngayo udaba lwegugurawundi. Lona athi ukuza kwalo kuzakhwela zizinduna. Umholi walelibandla umnumzana Samkele Hadebe kanye lomsekeli wakhe umnumzana Moses Mzila Ndlovu bakhangelelwe ukuhola lomhlangano. Umnumzana Mzila Ndlovu wayengomunye okhokhela ugatsha lukahulumende olubona ngokukhumisana umlotha olwe-National Healing and Reconciliation. Wake wabotshwa ngenxa yamazwi awakhuluma ngodaba lwegugurawundi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mdlanga weStudio 7 uxoxe lo nkosazana Beauty Ndlovu umsekeli kamgcinisihlalo webandla leZimbabwe Freedom Alliance.
Thina njenge Freedom Alliance silibandla labantu ngakho sihlangana lozulu uze ndawonye sakhe izinqumo okwakhiwa ngabantu yikho abazakwenza umhlangano lo ngokaZulu kanti njalo indimba yawo yokwethulwa kwamaqiniso esingakuthi ngesingisi yi-truth telling lokulungiswa justice lokunye abantu abangathanda ukubuza abakhokheli silibandla lezombusazo akukho kusivalelayo ukuthi singaxoxa ngani kodwa isisusa salo umhlangano yikubana abantu bacele ukuthi thina sibuye sizobachazela kabanzi ngalokho abakhokheli akade belokhu bekutsho kuphephandaba lethu njengebandla thina sima lozulu futhi simela inhlala kahle yabantu lamalungelo awo ukuthi uhulumende kamnangagwa useqondisa udaba lwekukurawundi lezinduna ubuqotho bakho ngeke kuvele kimi ngeke kuvele kithi njengebandla kuzavela kakhulu kuye uZulu okwethu thina umlando wethu njenge Freedom Alliance yokuchazela uZulu indlela ibandla labo elimi ngayo phezukwalolu daba asifunze abantu into yokwenza bazayenza bona abakubona kulungile asilindeleni wona umgqubelo isizwe ingabe okwethulwa nguhulumende yikho na okufunwa nguZulu thina okwethu sima eqinisweni futhi sihamba labantu asazi ke ukuthi uhulumende umi lobani ehlweleni lakhe
uqakatheke okunganani lomhlangano njalo izinqumo ezizathathwa zizaphathisa njani abantu zizafinyelela yini endlebeni zikahulumende
imihlangano sihlezi siyiphethe khonapha esizabe sikhona ngomgqibelo sike saba khona njalo ekupheleni kaSeptember lapho isikhulumeli sethu akade kungu-Dr. Samukele Hadebe kwazothi ke emavikini adluleyo umama uSenzeni Mpofu wabamba omunye ngale ngasenyama yendlovu imihlangano emincane iyenziwa iziqindi ngeziqindi ngakho akusimhlangano wokuqala lo esiyawo njalo aso ukugcina angigcizelele ngiphawule ukuthi lo esiyawo umhlangano asumhlangano olula ngoba ukhuluma ngodaba olunzima kakhulu udaba olubuhlungu udaba lombhuqazwe lapho inkulungwane lezinkulungwane zabantu bebathebelele ndlasemidlands abachabalala khona bebulawa kabuhlungu asudaba lolula lolo lunzima kodwa sihlangene sibonisana njengamahlabezulu kuyasombuluka izindlela zokuthi kwenziwani kuyiwa phambili i-Freedom Alliance ayikhulumi nje mahlayana izinto ezi engazenziyo yiloba yini ezobotshwa emhlanganweni siza kufeza kuphela ngakho mina ngithi asithini gwaqa sonke kobulawayo emzwathi ngemva kwesithi wo sizohlanganisa amakhanda silungise izinto izinto zonakele bakwethu asilungise nini ngiyabonga dadewethu
hayi lati siyabonga lo ke ngonkosazana Beauty Ndlovu umsekeli kamgcinisihlalo webandla leZimbabwe Freedom Alliance obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Imbongi elodumo uObed Dube obesegana emcimbini woze ukuzithokozisa uthi ukhangelele ukunxuswa kweminye imicimbi efanayo ngomnyaka ozayo. Ngesizwe ingxoxo esiyenze loDube.
Umcimbi lo wawubizelwe abantu abatsha abasuka emazweni wonke. Into ezazidingidwa ngale kwakukhulunywa ngokubambana kwe-Africa okuthiwa ngolimi lwemzini Pan-Africanism kwazokhulunywa njalo futhi ngezamabhizinisi abatsha ezobuxhakaxhaka bakulezi nsuku i-technology kwakhulunywa ngokuthunjwa kwabantu ngokuthathwa kwabantu besiya kwezindaba ethengiswa okuthiwa i-human trafficking ngolimi lwemzini. Njengoba mina lezi nkondlo ngizenza kakhulu ezokuthi ama-Africa kawabambane abantu abaningi bangilandela enkundleni zokuxhumana ngicabanga ukuthi kulapha ababona khona imisebenzi babona ngingumuntu ofaneleyo ukuthi bangamema laye azohaya inkondlo lapho.
Wona umcimbi ungathi wahamba njani? Wasitshela nje ngamafitshane ukuthi kuyini kahle kahle owakwenzayo wena emcimbini lo.
Emcimbini ngale ngahamba ngizilungisele ukuyahaya inkondlo ngangiphiwe ithole ukuthi ngizahaya kabili kodwa ngagcina sengenekane owakhombisa ukuthi abantu bajabula ngenkondlo zami. Ebuseni abantu babefundiswa nje izifundiswa ezihlukeneyo ezikwazi umthetho nayo yonke nje izinto ezikhona ezihlukumeza abantu abatsha. emina abantu babesenza ama workshop nami ngaphiwa isikhathi sokufacilitate njalo futhi i workshop okukhulunywa nge culture le heritage nami ngomunye wayegcizela ngamasiko akithi ukuthi kumele agcine okungakanani lokuthi uqathe okungakanani ukuthi siwagcine lawo masiko
ikhona yini eminye imicimbi efana lawonalo okhangelele ukuya khona eminyakeni le elandelayo kumbe wonalo umnyaka ungakapheli
iqiniso lihle msakazi imicimbi engikhangele ukuya kiyo iminengi iminengi njalo bekumele futhi ngihambe kwele Cameroon emalangeni azayo kodwa ngihlilwe yisamba ngoba bekuyimicimbi okuzikhanisa okuthiwa i-business expo kodwa eyifestival minengi imicimbi engikhangele ukuhamba kumnyaka ozayo mnengi kakhulu kodwa-ke angeke ngiyiqambe bakithi isindebele sithi inja kayikhonkothi iphethe ithambo funa ezinye ziyiphuce kodwa-ke imicimbi enjalo minengi kakhulu engicabangela ukuthi ngizayihamba kumbe engifisa ukuyihamba
leyo ke imbongi elodumo u-Obert Dube obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uwele nje emhlanganweni wenhlanganiso ye-African Union okuhlaziya ezokuthuthuka kwamazwe omhlaba iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amagqwetha amela umnumzana Job Sikhala isiphathamandla sebandla le-CCC athi azacela umantshi uTafadzwa Midi ukuthi azisuse kudaba elokuthi uSikhala aphiwe isibambiso sebail ngoba ehlezi engumuntu owenza njengathi uya mgweba yena engakathoniswa icala lakhe okumanje ke sikhangele ke elisithumele zona ngombiko elisithumela yona nge-WhatsApp
Studio 7 omuhle njani basakaza abahle alibengelela lonke ngendawo elikuzo khona phela ikhona siyabonga izindaba ezethu le esethulela zona lana siyazizwa impela abaphawula iqiniso labaphawula ukugula abaphawula ukugula kuyibona laba bebandlalezana uPF ma ungabe usizwa iaudio yalaba abantu amapostu lahlukunyezwa lapha egoli ngo-operation duty ukuthini bona ma bezizinto ezifana lazona lezo abantu besuswa yikwini ezweni lapho okwenza ama-South Africans angasuki ayegcwala kithi kwenziwa yini abantu ekhaya kungasekudala kwabe kubhizi kubanjwa iy'nkunzi abantu abanjwa iy'nkunzi ekhaya bayinziwa yonke le nto le akuselamthetho ekhaya sebebhekelele nje ukudla zonke izimali ezingenayo zonke imali ezingenayo kaba sebezigijimisa bona bathi ngogawule labo labochuma yinto sebezigijimisa laphayana ukuthi bona kube yikhona ukuthi badle kuphela bakhohlwe ngabantu abantwana bayarejhwa kwenziwa yonke into into yangikhona umgabe ekhona konke lokhu okungenziwa lokhu ngoba kusazi ukuthi vele uzohlangana nani manje babulale abantu babebayebophala laba babaziyo ukuthi babaveza ukuthi lina nelibulela uzibani kuyevalelwa wena ngoba kungela amandla okukhuluma hhayi kodwa-ke selidumele emansumpeni bakwazi indlela umgaba aphuma ngayo ukuthi nakubo indlela abangena ngayo bazaphuma ngakhona sokudumele emansumpeni bona on the ground bazabe khuluma ngathi into ziright umgabe lawo engakwazi ukuthi bazomjikela ngabeyaleli last seconds ojonathan moya babesidla naye babefana labo bona labo gawuli babekhuluma njengabogawuli manje bakhuluma bekuphi lapho abakhona sephila umvundla umuntu yena owayevele ehlonishwa kakhulu ale sesaba ukuthi ma usephile somvundla ukuthi ngezinto sithi chwathi usucabangela ukuthi yintsha kuyayangisa lokho elikwenza abantu bezanu p f kuyayangisa kakhulu vele kuyayangisa noma likhuluma nje livula imlomo uhamba phambi kwabantu ngobaselantunya ngokubulala abantu kodwa into ezizenzayo aziyayangisa impela
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli bengisacela ukungena namhlanje kule ndaba yokurejwa kwabantwana abane-8 years baze bathole abantwana mina ngelami kwelami isayidi bengilesifiso sokuthi kuba amandla anikezwa abantu umphakathi ukuthi umuntu oyabezwakele noma umuntu obonakeleyo loba umuntu otholakale esenza khona lokho ukurepha erepha umntwana ajeziswe ngumphakathi umphakathi ke wona ma ujezisa uyafaka ikhaya kuphela utshise loyo muntu
umuntu oyabe engafanelanga aphile. Umphakathi thina kuyabe kufanele sizibambele thina ngezandla. Sibulale lo muntu lo obulala ingane. Angabizelwa amaphoyisa. Hayi, amaphoyisa athatha isikhathi plus ukuyodlala ejele, kuthiwa uyodlala ejele impilo yakho yonke angithi uyabuphila. Umuntu okanjalo akafanelanga aphile. Kufanele nje amandla afakwe kuyizakhamuzi ekuthini khona ma bengezwa ukuthi kulomuntu onjalo noma bengabona umuntu oyenza kanjalo sithathele bona umthetho ngezayo. Umuntu wakhona akafanelanga aphile, akufanelekanga ukuthi kube lo baba ophilayo opheleleyo ekhanda ongenza into ekanjalo emphakathini enganeni zethu. Bengilesifiso ukuthi kuba umphakathi uzibambela ngezandla.
Cela ibonani basakazi beStudio 7 ngiyalibingelela nabalaleli emfu kuphendula ubaba lombetwa ngu-Engustoni Sibanda lo ocubungule zombusazwe. Eyi wena baba, shiwa dlana kuhle usutha kuzana ukepu. Ungambuluzela abantu abantu akulanto abangayaziyo. Ungaze ukhuluma ukuthi ye isisisiko obulawayo lapha ngoba iyawina kuyabe kulezinye izindlu ezingasozindlu ababerejistile. Ukhuluma ubumbulu bakho ngoba uyasutha, wena nguweke osebenzela isisu sakho. Uyakwazi ukuthi uzathi asikuhloniphi ngoba thina siyalilamba sithwele nzima inxa yezekhiyo naleyo. Kathesi abantu babulawa yizekhiyo naleyo. Kathesi kunje emashonaland ngala bantu abalali balala bethunjwe ebusuku ngama-SADL abantu bezanu p f. Izekhi iyakwazi ithule zwi. Kathesi iyala le voters row izekhi iyakwazi ukuthi kulesi sothi esiningi kakhulu esenza izanu p f ayikaziwini ukhetho. Wena uye kumkhuluma uthi abantu basebenzela izisu zakho. Osebenzela isisu sakhe nguwomele izanu p f. Utshele obani abantwana? Abantu dala bakhulu abantu bakwazi ukuthi izanu p f ayikaziwini ukhetho eZimbabwe lapha. So uzama ukurobha abantu ucubungula phezombusasi ungumuntu wamanga. Alike lihlonipha abantu, shiwo abantu sathi sithwele nzima eZimbabwe leyikhuluma umbumbulu benu lapha thina kwistudio.
Good morning Studio 7. Ya u-Angustoni Sibanda lo kuthiwa ngumcubunguli is worse than ogawule nabochuma nabozenzo nabomalaki. Is worse. Isipororo esibili ngumuntu wezanu lo. Umuntu lo into yazikhuluma yazwakani. Is just a zanu surrogate. Umuntu lo anomunye veleni zanu. Angikwazi ukuthi umuntu onjalo ukorrect but ukhanya ngumuntu wesintwini. Angazi ukuthi ulahlekanga umuntu lo. Umuntu lo is totally offside. Lo gawula azaphosa abe ngcono. Ah, lo is a misdirected bullet. Akwazi lokuthi kodwa uyakwazi ngoba abantu uyafidwa. Kanti bonke abantu ezimabhe sekusiba ngabacubunguli bezombusazwe. Lina Studio 7 likuthatha ngaphi ngono ukuthi bonke umuntu. Lami nginje sekumcubunguli wembusazwe. Kube lo baba lo othi khona singakhipha umnanga kwasifaka uchamisa uzakwenzani. Baba, nxa uzisapotela izanu yakho continue support your zanu. Maybe iyakudlisa but uyakhohlwa. Uzwakalingani usesouth Africa uyakhohlwa ukuthi baba wabalekelayo. Kanti manje ufuna singafaki uchamisa sifake bani? Wena faka ubani? Singafaki uchamisa, singafaka uchamisa siyathi umnankakho wayengcono. Vele ukukhulumelani khonoko? Why not come to Zimbabwe ukhulumela athi ula? Kanye wena wazi lutho la wena baba, vele uyazibhayizela wabegoli. Suka-ke lapho ubuye wena uzolunga. Uchamisa vele definitely ngo-2023 uyangena. Uyathanda uthanda. Wena olakho olaye ofuna ngena, sazi ukuthi ufuna ungene bani. Ufuna ungena imali makho ngombubani. You cannot tell us ukuthi singafaki umuntu vele omele angene. He's our only hope. Wena angikwazi ukuthi ihope yakho mani. Ubufuna umgabe ame gebe umgabe abuye angene.
Kuthiwa umnangagwa uzakhuluma. Mina nguvodlosa, nguvodlosa omnyama. Umnangagwa uzakhuluma kusona state of the nation address leyo. Kukhulunywani kwakho umuntu ehluleka kona ukukhuluma nje. Kwakona ukukhuluma uyehluleka ukukhuluma. Ukhuluma ngathi uyakhwindlula ngathi ngumuntu obanjwe ngamagetsi. Kuthiwa uzakhuluma akazi lutho lowo muntu, ukazi lutho ngokubusilizwe. Kumangaliswa yona la amadoda ogawule la abochuma. Dlanini kuhle bafowethu lizidlele lithule. Ingathi izanu p f yinto elungileyo. Uqambela abantu amanga. Ayisoze izanu p f ilunge. Ibulela abantu, ibulela ilizwe. Kwalina likhonapho liyakwazi ukuthi liqiniso lona lelo. Akunanto enhle ukuthi uyenziwa yizanu nomnangagwa. Umnangagwa akazi lutho. Ngumuntu owafundiswa nje ngumgaba ucuku olokwalela embusweni. Kambe kuyini angakwenza okuhle? Izandla zigcwele igazi. Bonke laba bantu ababulawa ngumgaba anti ngunye owayethunywa. Lina libhizi lithi ye new dispensation. Uhulumende kamnangagwa senze lokhu nalokhu. Akula into nxa ivele imbi imbi madoda. Bogawule a-a. Hlala kuhle uzithulele udrayivele. leyo Ford Ranger yakho kuphumbuka kunika iGDC uzidrivele kuhle imoto yakho. Hayi 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 ukuthi uthi khona abantu bezimbabwe bahlezi kuhle. Ye inkathazo ezikhonayo ngama-sanctions. Vela kula ma-sanctions kuhluleka ukubusa kanti esilathi linikana amaplazi nanikana linalodi inkalakatha zamaplazi inkalakatha zamaplazi. Abantu labo iphovu lathatha la ithi chomfe labanikwa ngama-piece into ezingananamsebenzi. Umuntu angeke akwazi nokulima ama-ekha amathathu kuthiwa umhlaba siwuthethe sikhululekile liqamba amangali zinikile lini umhlaba. Oyiwo zathathwa ngabantu yedifendani lowo mhlaba wenu kuhle kodwa vele kuzaze kufike ngaphi kade. Kuthiwa noma ingungu nayo ungazuyizwa ikhala anti icinga idabuka. Ngobona sebeseqa kakhulu yabe izadabuka. Izadabuka ingungeni yezana. Lizabona ke ngalelo langa. Kathi lithi kuzahlala kunjalo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika igqwetha elithutshisa udaba lokusa amaphepha aqakathekileyo alemfihlo yesizwe emzini kaMnumzana Donald Trump wayengumongameli wele Melika linqume ukuba lolu daba kumele luqhubekele phambili. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uTrump eyazise ukuba uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli oluzayo. Kodwa abasekeli bakhe ugoqela labo abancintisa kukhetho lwama midterms besekelwa nguye uTrump banqoba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mr. Gandhi, le indaba yokuthi abantu laba kade befakwe nguTrump ezindaweni zokuvotelwa bakhanye bephumelela bencinta abanye indaba esabekayo kakhulu, indaba ehambelana lalesiphendulane ngayo e-democracy. Ngoba abantu abebekhethwa nguTrump ngabantu abavumelana laye ukuthi ama-elections edlulala ne-presidential elections uTrump kancintangwa waqilibezelwa. Yilaba nabantu abavumelana labantu abahamba ngoJanuary 6. Abanye bangikhona ngabaka January 6 abahamba bayabhidliza befuna ukubulala ama-members e-Congress. Lo Vice President Pence uthi ungasertify ama-elections uthi uBiden winile. That's very dangerous. Uthi abantu abanjengabana labana bayavotelwa ngumuntu bawini. Kodwa mina njengomuntu engithi ngi-minority kumbe engilaziyo ikhiwa kumbe umlungu kuntshela into eziningi ukuthi ekuqaleni ngabe kuthiwa vele abantu babehlolisisa sihlolisisa sisizwa izinto ezikhulunywa nguTrump kumbe izinto ezenziwa nguTrump. Sasingasoze sibe lo President Trump. Into eyenza ukuthi sibe lo President Trump labantu bona laba abalokhu bevotelwa kusitshengisa ukuthi iAmerica imi ngaphi. Bakhona abanye abantu abavotela bona labo bantu abangafuni democracy yibo abavotele bona labana abantu kumbe abantu abangafuni abanye yibo bona bana abantu abavotele bona labo abantu baka Trump abawinileyo. Abantu abangafuni ama-immigrants, abantu abangafuni abantu abavela from lapho esivela khona thina, abantu abangafuni abantu abavela kwezinye indawo yibo abantu abavotele abantu abaka Trump. Very dangerous situation emelisethu sethini esihlala kulona leli lizwe. Kodwa ukuthi uTrump angabuya wine futhi abe ngupresident wakuleli lizwe, hayi lapho ngala. Ngoba abantu bangikhona bona lapho kaba baningi ukuthi bangavota uTrump abuye lembusweni. Ngesikhathi kusiyavotwa ngo-2024 sebe sesimsuthu Trump. Abanye samsutha kudala but ababe sebemsuthi babe sebebaningi kakhulu ngoba kasoze avala umlomo, kasoze ayeyele ukukhuluma into ezidlukuluza abanye, uzaqhubele kwenjalo. La macala azabe luku emnamathela esehla engamnamatheli kokuphelisiwa aqalisa amanye. Amboni ukuthi angabuyela futhi ukuba ngupresident. Hayi, kumbe ngo-2024 nxa siphilile sizabuyela kuleyo ndawo Mr. Gandhi, kodwa angiboni ukuthi angaweni majority.
Alo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe. Ah. Ake sikhangele amaqembu azadlala kumdlalo wenguqu yeFIFA World Cup 22 lamhlanje akusibaya sika Group B lo A. Emdlalweni wokuqala ele Wales lizadibana lele Iran kuthi ele Ghana libhekane lele Qatar. Ele Netherlands lizanqikilana lele Ecuador kuthi ele England lidibane lele Melika emdlalweni okhangelelwe ngabanengi. Ngoba ele Melika lihlala lingelinqotshiweyo emidlalweni yalo yakuqala e-World Cup. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo lilo ntungamile inkomo mina nsathatha ke ikhefu. Lingasizwa njalo ngendaba zika 7:30 ntambama. Libe lempela sonto elijukela. Thank you.